Soko izika disendaba ku VOA Ndebele.
Ali vuka njani izulukandaba olamukela emsakazweni we studio 7 ngolwesibili mhla ziku 8 Mhlolanja 2022 ngo Chris Dande. Endabeni zethu lamhlanje umkhokheli webandla le-CCC umnumzana Nelson Chamisa wehluleka ukuya kobulawayo ukuyakhankasa ngoba amapholisa ethwalise nzima abalandeli bakhe.
Abantu bebehlukuluzwa amapholisa sebelokhu bebuziswa imibuzo engapheliyo
uhulumende uthi abantwana besikolo bahambe ngobuningi izolo kodwa abanye bavalelwa phandle ngamatitshala.
Njalo iyakhuthazwa futhi igovernment ukubana inanzelele phela iholo lamatitsha. Kunjenje otitsha abalazimali zokuhamba ezikolweni.
Inhlanganiso ekhuthaza ukuphotshwa kwabokuza kwele South Africa, e-South Africa First, ithi izasungula umkhankaso wayo ngempelasonto e-Hilbro othiwa Operation Dudula. Zonke lezi ndaba lezinye ndizozizwa khonapha emsakazweni we-Studio 7. Kokeli webandla le-CCC umnumzana Nelson Chamisa wehlulekile ukuya kobulawayo ukuyakhankasela abazancedisa kukhetho izolo ngoba amapholisa ethwalise nzima abalandeli bakhe. UChamisa bakumele ayephawula umkhankaso wabancintisa ukudinga izikhundla zokuba ngamalunga edale lephalamende lekhansili kobulawayo. Kodwa kusukela ngeviki edluleyo, inkokheli ye-CCC kobulawayo ibikwa ibithwaliswe nzima ngamapholisa kade ihlukuluza esithi iveze imininingwano yohambo lukaChamisa. Sixoxe lesikhulumeli sebandla leli kobulawayo, umnumzana Swithan Jirowoza.
Hayi selokudana kakhulu ngoba umongameli we Citizens Coalition for Change advocate Nelson Chamisa ngefene lisanga ukufika kontuthu ziyathunqa ngenxa yokuthi abantu bebehlukuluzwa amapholisa sebelokhu bebuziswa imibuzo engapheliyo ngohambo lwakhe.
Wona umumo unjani lapho nxa lidinga usekelo?
Inketha le nkulumane siyalisi ukuthi sibe lama roadshow nxa isitya ama roadshow ngithi ukuthi khona kuyani okwenziwa ukutshengisela esiyake sikwenze ukuthi imota ziyabe zilandelana zitshengisela kuyindlela yokukhuthaza abantu ukuthi beregister ukuvota lokukhuthaza abantu ukuthi bevotele ibandla lethu. Lokhu amapholisa asalisile kusitsho ukuthi sesiyehluleka ke ukuthi sikhuthaze abantu ukuthi besivotele. Sibona kuyikwephula kwamalungelo oluntu. Section 2081C umthetho weZimbabwe awuvumi ukuthi amapholisa asalise ukwenza umsebenzi esiwumele esiwenze njengebandla eliphikisayo. Enye into eyenza ukuthi umongameli engenelisi engakwanisi ukuthi abe lathi ilokhu kubotshwa okwenziwe amalunga ethu Citizens Coalition for Change eGweru lapha kade bele roadshow okwayizolo. Kwakhanya ukuthi abantu baphonga ubotshwa nje ngenxa yokuthi bebe phakathi kwezimoda. Lokhu sibona ukuthi kwephula kwamalungelo oluntu, into engamelanga iyenzakale elizweni lathembisa umhlaba ukuthi isiphatho sika Robert Mugabe asoke siphinde sibonakale kuleli lizwe. Njalo enye into eyenza ukuthi umongameli engabuyi yisehlakalo sekhwekhwe lapho kuhluthune khona imoda ye-CCC ihluthune abantu bezano. Lokhu utshengisa ukuthi kulokulobudlwangudlwangu udlakela olwaluvele lukhona olwalubangele ngabantu ababesebenza ensitha besebenzela uRobert Mugabe bekhokhelwa umnangakho. Lokhu umkhuba bona lo awukapheli ulokhu uziveza sonke isikhathi. So silokudana kakhulu ukuthi lapho kobulawayo siyehlulekile ukuthi sibe lomongameli ngalezi zizathu.
Umnumzana Swithan Jirowoza isikhulumeli sebandla le-CCC kobulawayo. ubekhuluma ecingweni le studio 7 ekhona le kobulawayo.
Asambeni madoda siyovota.
Asambeni madoda siyovota. Sivote lenkulu.
Asambeni madoda
siyovota. Sivote lenkulu.
Asambeni eziningi azenelisanga ukuvulwa izolo ngosuku lwakuqala lwe first term yalonyaka ngoba ababalisi abaningi abayanga emsebenzini bekhala ngokuthi abalamali eyenela ukuthi bagade lokubhadalela indleko zabo ezijeneyo. Kodwa uhulumende wethule umbiko esithi izikolo eziningi zivuliwe izolo. Lezo ebezivaliwe uthi abantwana bayehlulekile ukungena ngoba amasango evalwe ngamatitshala. Okuningi asikuzweni kuMavis Gama obhodabhode ngezikolo zeHarare wasethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Abafundi ezikolweni eziningi zikahulumende zalabo abahamba bephenduka emakhaya ama-day schools baphindele emakhaya bengafundanga ngemva kokuba ababalisi bengabuyanga ukuzasebenza, kuthi labo abenelise ukubuya bebezihlalele bengafundisi. Obona ngezokuqhutshwa kwenhlelo enhlanganisweni ye-Progressive Teachers Union of Zimbabwe, PTUZ, esigabeni sakoBulawayo, umnumzana Vusumuzi Mahlangu ulandisa kabanzi ngokwenzakale ezikolo.
Kodwa into ekhona ukuthi ababalisi abaningi abafikanga emsebenzini. Abantwana laba baqalisa ukufunda abagqoqela i-ECD bakhanye belokhu belabazali bemimagedini bengelamuntu obancedisayo okutshengisela ukuthi ababalisi vele kabakho ngaphakathi. Njalo nje abantwana abaningi sebephendukile ezikolo eziningi.
Ulandisa ngakubonileyo Mahlangu ngesikhathi ebhoda ezikolweni njengesiphathamandla se-PTUZ ukubona ukuthi kuyini obekusenzakala lamhla.
Izikole ngike ngazihambela ezinjenge-Newman Marketing, Robert Treadgold, lezi izikolo bona abantwana bebiselwa ngemuva ukuthi hayi akula kufunda. Bahamba futhi njalo emalocations abantu izikolo eziningi ngozigoqela ofusi Onyanda landa zonke ke izikolo lezi abantwana babiselwe ngemuva ngoba kababali sigabele.
Isikhulumeli enhlanganisweni ye-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe RTUZ umnumzana Themba kuye moyo uthi lanxa befisa ababalisi ukuba baqhube umsebenzi wabo uyehlula ngoba benganelisi indleko.
Unye okubalelile ababalisi balambili kanti sisake lingela lutho limanjani abalabisi balambili okungenza ababalisi basuthe $514 hayi amahlaya la esiwabona nxa ababalisi belambili ngeke benelise ukufundisa.
Abazali bathi bakhathazekile ngokungavulwa kwezinye izikolo elizweni bekhuthaza uhulumende ukuba alungisise izikhalazo zababalisi abakhala ngazo. Omunye walaba bazali abalabantwana obekade kumele baqale izifundo lamhla uNkosikazi Sibongile Sibanda wakoBulawayo.
Njalo iyakhuthazwa futhi i-government ukubana inanzelele phela iholo lamatitsha. Kunje nje otitsha abalazimali zokuhamba ezikolweni. Iyakhuthazwa sibili khona lapho i-government ukubana ikhuphuyise iholo lababalisi. Siyathemba njalo isikhalazo samatitshala sizwakile.
Yehlule imizamo yokukhulumisana lesikhulumeli sogatsha lwezemfundo ye-primary le-secondary umnumzana Thaunga Nandoro esithi usemhlanganweni wokuhlaziya udaba lwezikolo njalo abogatsha lwakhe bezokhipha umbiko phezu kokuvulwa kwezikolo lamhla, kodwa size saya emoyeni elokhu engakethuli lowo mbiko. Unobhala wezokukhitshwa kwemibiko kuhulumende umnumzana Nick Mangwana ulobe ekhasini lakhe lebulenjini le-Twitter esithi izikolo zivuliwe kulandela ukusungulwa kwazo lamhlanje njengalokho okwahlelwa nguhulumende ngesikhathi eyekethisa iziqondiso ze-COVID-19. Ukungavulwa kwezinye izikolo ikakhulu lezo ezilabafundi ababuyela emakhaya ama-day schools elizweni kuza ngemva kokuba ababalisi bexwayise abazali lohulumende ngeviki ephelileyo ukuba bebengasoke benelise ukuphindela emsebenzini namhla bekhala ngeholo elinganeli indleko zabo ezigoqela imali yokugada besiya lapho bafundisela khona. Ngomgqibelo abenhlanganiso yabakhokhela izikolo eZimbabwe National Union of School Heads Zinush labo bakubeke sobala ukuba bengasoke baye emsebenzini njengoba ababalisi beza kube bengekho. Abatholakala ezikolo kuyingoba befuna ukuyasiza abantwana ukuthi babuyele emakhaya. Ngimele Studio 7 ngiseHarare, ngingumevisi Gama.
lokhu sikudaba lunye. Sixoxele siphathamandla senhlanganiso elwela izisebenzi e-ZCT esigabeni se-Western Region, umnumzana Ambrose Sibindi.
Well, siyananzelela ukuthi lamhlanje izikolo zivuliwe, kodwa keqinisweni siyananzelela izikolo eziningi ababalisi ababuyanga. Kwezinye indawo kusuka kuthiwa nje kulaba abalisi abambalwa, abantwana bekhanya bekhona, abantwana bebehambile sibe sikolo, kodwa bekhanya bengela ababalisi bezidlalela ema-classroom. Kuthi ababalisi laba abanye abalutshana kade bekhona, abanye bebetshela abantwana ukuthi bazibuyele ezindlini, benanzelela ababalisi bakho. So ke umumo khanya wezikolo, izikolo zivuliwe yebo, kodwa zivulwe ngebiso, kodwa kweqiniso akula mfundo ethatha indawo ngoba ababalisi bengekho. Labona abalutshana kade bekhona bebengafundisi, njengoba abantwana bebekhona kade bekhanya nje bebela abantwana indlela abaziphatha ngayo. Yikwesinye umbiko esiyitholayo izikolo eziningi ukuthi bekungela bani. So kuyinto ekuhlungu kakhulu leyo ukuthi abantwana sebefikile esikolo kodwa akula mfundo ethatha indawo.
Njengenhlanganiso yezisebenzi ZCTU linalithini ngodaba lona lolo?
Well, kuyinto ebuhlungu njalo kuyinto eyangisayo leyenzakalayo ukuthi kambe uhulumende mingaki iminyaka ababalisi bexoxa laye bezama ukumtshengisa ukuthi laba balemuli abafanele baziphilise, and lezo muli uze baziphilise badinga ukubana bathole iholo elithile, and becace ukuthi bona imali abayidingayo kuyimali le abavele beyihola ngale ngesikhathi kusaholwa ama-US dollars. Imali abayikhayele ukubana bayithole, and njalo besikhayele ukuthi thina uhulumende njengoba bekathi izikolo bezivaliwe kathi esinxa ye-COVID, uhulumende ngabe unguhulumende wabantu lobunono lokuhlakanipha okuthile, uhulumende ngawuthethe leli thuba lokuba nabize inhlanganiso zababalisi axoxisane labo ukuthi i-COVID iphele isikolo sizavulwa. So ke lapha ake sixoxisaneni sibone ukuthi siphathisana njani ukwenzela ukuthi nxa izikolo zivulwa kungabisiba le nkulumo efana nayo yokuthi abantu abalahola abantu bafuna ihola. And ungakhangela kathesi okunye sibili ababalisi uyananzela ukuthi asike sibasole ngoba ikakhulu umuntu yathola ukuthi i-transport iyadura kwezindawo kathesi, abantu bemjova laba ngingakuthi awuzukuba abatholakali abhatala ama-200 pound one way. Abemakhaya kasikhulumi, utitha sekhaya kathesi vele azenelise ngoba amabhasi onke amakhaya imjova ngihambe emakhaya ibhadalisa nge-forex, utitha uzihoyela i-bond. So eqinisweni laba nxa sesikhanyela siyabondayo uhulumende sofanele akalalele into ezikhulunywa ngababalisi, azame ukuthi azi-adresse ukwenzela ukuthi imfundo yezimbabwe lathi ibe loncedo. Ngoba thina abazali thina lokhu esikwenziwayo ukutshontshela imali zethu ngoba siyabhadala ama-fees, izikolo ziyakhweza ama-fees, sibhadala ama-fees kodwa ekuqineni kwezinto zonke abantwana bafunde ukuya. So khona kuyatshengisa ukuthi sile hlupho olukhulu olungele lwaqhubeka lunje. Imfundo futhi ukuthi abantwana bafunde, imfundo yezimbabwe ushozi lawo liyehla luya phansi. Uzananzela ukuthi uyafika esigabeni sokuthi nxa usuthole i-certificate okuthi ufunde ezimbabwe uyagcina ungasayemukela kwezi kwamanye amazwe, ngoba benanzela ukuthi indlela okwenziwa ngayo asiyo ndlela enhle. Ilayina lo uhlonso lwehlele abapasileyo ugcina ungelasho ukuthi upase okweqiniso yini. So ke uhulumeni wakawunanzela ukuthi uyabulala uhlonzi lwemfundo yethu, abuye futhi asilulazise lakwamanye amazwe omakhelwane bethu. So ngokunjalo iqiniso likhona ukuthi uhulumende masinya ngabize amatisha aqondisane labo bavumelane into lengqondo laya lethi offer ezatshengisa ukuthi la uzimisele ukuthi uhlupho lolu lwababalisi lulungisiswe. Ngaleyo ndlela kuyo kuphela impendulo ezasinceda ngoba ukuthi kube le strike esihlala sikhona kathi zangazi iminyaka mingaki amatisha asekhalela umsebenzi, asasebenzi asekhalela umsebenzi, kambe kuze kube nini? Ungaze ubone vele uhlupho luqhuba luqeda ama-2-3 years lo hlupho olufananayo, kutho ukuthi kulo muntu ongaserious khona uhulumende ka-serious, ngoba ngawu-serious ngawusho bolisa walulungisa lungabe lokhu luqhubeka. Abantwana behlukumezwa bengaye esikolo, abatshela amatshela ehlukumezwa esebenza engatholi lutho, imuli zabo zidubeka.
Umnumzana Ambrose Sibindi, isiphathamandla senhlanganiso ye-ZCTU esigabeni se-Western Region, ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekoBulawayo. Inhlanganiso ekhuthaza ukuxotshwa kwabukuza kwele South Africa e-South Africa First ithi izasungula umkhankaso wayo ngempelasonto e-Hillbrow othiwa Operation Dudula. Linhlanganiso ihaze amagwaliba akhuthaza izizalwane zakwele South Africa ukuthi ziye embuthanweni othiwa uzenzelwa enkundleni ye-Pullinger Cop Park e-Hillbrow, lapho okuzaxoxwa ngokududula abukuza. Akukacaci ukuthi lo mhlangano uzaba ngokukhuluma nje kuphela kumbe kuzathathwa amanyathelo okuxotsha abukuza, ngoba injongo elotshwe kumagwaliba la ahaziweyo ngeyokususa abukuza e-Hillbrow laseBeria.
Lo ngumsakazo we Studio 7. Sisakaza eZimbabwe. This is wasiphuma a Voice of America at the Washington DC.
Anyway, lesikhangene eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leChronicle lilodaba lokuthi usibalo khulu webhanga leReserve Bank umnumzana John Manguja uthi ukubuyisela ukusetshenziswa kwedola leMelika kuphela elizweni akusoze kuqede indubo zomnotho welizwe. Leli phephandaba lithi Manguja wethulela amazwi izolo wasesithi umkhankaso wabosomabhizimusi abathi isisindo sedola leZimbabwe siqhubeka sisehla okwenza kube nzima ukuthi basebenze elizweni ayisilo qiniso. Iphephandaba leHerald lilodaba lokuthi umphathintambo wezemithetho umnumzana Ziyambi Ziyambi ukhuthaze ukusungulwa kwamadale ezomthethwandaba azakuya tonisa amacala emaphandleni. Ephawula ukusungulwa kwemthethwandaba ukuthoniswa ebulenjini, uZiyambi uthe uzwisa ubuhlungu ukuthi izakhamizi zihamba imango emide emadolobheni zilanda amadale ezomthethwandaba. Okwamanje sengilithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu umbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Salibonani basakazi, linjani lonke abeStudio 7? Bingelele labantu bonke abathanda ukulala indaba zeStudio 7. Nami ngiyazijabulela lezi ndaba ngoba siyakwada la ngifihle bakhona bakhuluma njengokuba. Indaba kaMakhuphe nobhurwa kuMonzora laba akube njalo sibili ngoba into abayenzayo kubochamisa bexotsha abantu abelinye ibandla. Namhla bakhuluma ukuthi umuntu elinye ibandla exotsha njani elinye ibandla. Abakubone labo ukuthi kubuhlungu, ngakubona uMakhuphe vela kwale kunjalo abamxoxe uMakhuphe wenza into elangqo exoxe abantu kubelinye ibandla athe sokumtholile la engakhali ngakumthabise njengoba wayekwenza kwathi la kuzambamba naye uMonzora la kuzambamba futhi. Ngiyabonga.
Yes, salibonani, salibonani basakazi beStudio 7, linjani linjani lonke kunye labalaleli. Ye, mina ngumoyo uStanley Mfelo Wagwelo. Ukuthi ngibonise-ke amadoda lawa abomonzora ikakhulu wethi nesidube labanye babo ukuthi akusebenzi ukuthola besiba nomhawu bengelabalandi bachitha isikhathi sabo nje becabanga le zinto ezingelasizo kubo empilweni zabo. Bona kabakubone nje ukuthi baphelelwe nje sebefana nabantu abanqunu ngoba kube belokhu beseza njengaphana lokhu bethembe imithethwandaba besithi bona balandi the constitution kuludaka lodwa abalwenzayo akusoze kubasize ngalutho. Thina yasi abantu vele abasoze bengitshela okokwenza ngomunye umuntu nje sithisisa ikhanda. Sisibabonile kudala ukuthi basithisisa ikhanda and never ewavela kula muntu ozovela ethoni west isikhathi elandela abantu abanjengabo Monzola labo witness to yili qiniso elikhona lona lelo. Abantu asoziwula, abantu asoziyelele nanxa bezitshela ukuthi bona bakhala impilo kumbe bahlakanipha ukudlula abanye abantu ngesiqiniseko sokuthi hayi ngeyelo yelo bafike ekugcineni ke kathesi. Sizobafundisa, sizobatshela, sibabonise ngoba sibona ngathi bayiziphofu abakwenzayo kabakwazi. Iqiniso elikhona. Ngiyabonga basakazi.
Sanibonani, sanibonani uStudio 7 basakazi bethu nonke nje obuningi benu kunye labalaleli beStudio 7 olibonisayo-ke lapha ngumdala uKhumalo ilana eGoli kwakwethu. Ngiphuma namhlanje sicele nginaso lapha ngicela kini basakazi bethu beStudio 7 ukuthi uBelief Gawule indlela akhuluma ngakhona mani nike ichuba lapho kuStudio 7 ukuthi aphawule inkulumo yakhe isuka ingaphathi kahle abantu abaningi. Kukhona abanye sebebacela ukuthi kunganani amiswe eceleni nikhethe omunye umuntu ongamela iZANU PF mhlambe angakhuluma kuluma abe lububelo anga kuluma mhlambe into engashiya abantu benethemba ngoba uBiliki Gawule ungathi umuntu ongahlali eZimbabwe esizweni especially esizweni sikaMthwakazi ungathi umuntu ohlala la eKenani nayo leyo Kenani kuyile iparadise emenyezelwa ngabantu bamawashitawa othola isilwane sidla ama-orange labantu idlala labantu nama ebuzwa into ebonisa ukuthi abantu bangathi babuhlungwana ngayo yena nje uyishaya indiva ayenze into eqondileyo hayi siyazicelela bakwethu umise neceleni uBiliki Gawule ngeizathu ezikhona ngaye ngifune omunye umuntu kuzanupf baningi ngabo abantu akusuye yedwa umuntu kumele phawulele izanupf kusizweni sikamthwakazi ungathi unembeza nje kuye kudala waphela akanawo unembeza ngiyazibongela bakwethu
sikalibonani kustudio 7 siyabonga kakhulu umsebenzi omuhle kangaka elisiphathele wona ngathi ngaqhubela phambili njalo ha mina nje ngithanda ukuthi ngiphawule ngayo indaba le ephathi le entsha sisisile yabo Nelson Chamisa abantu abayigxekayo ngapha nangapha yikuthi abantu nje ipolitika abalazi ukuthi impilo yabantu kusithi bonke abantu abasole emdc bazimisele ukuthi bazohlala bengaphansi kwentende yezanupf bengazi ukuthi kuyaze kube nini abanye bahlupheka khona ekhaya abanye bahluphekela emazweni bebalekela leyo zani leyo ngoba ngikhuluma kanjalo nje ngicabanga ukuthi isisisile i-NDC Alliance yiyo iphathi ehamba ngeqiniso ngoba okuqala ayikwazi ukuhlukanisa izizwe ukuthi ichwasa abantu ngokohlaka ukuthi kuphele lowo ngumshona lowo ngumndekele lowo ngumvenda lowo ngumshangane lo uyidonga lo uyini so sithanda abantu abangasiphatha besikhombisa ukuthula nothando njengabo labo osisisile abakade bephuma ku-NDC sesisabona babazama ukuphatha kancane besenze lo Morgan kwi-NDC laphana ekuqaleni bangakayiphazamiso omonzora labangani bakhe labo so sicabanga ukuthi ma kungenzeka abantu bebambisane behambe ngokuningi beyivotela la iphathi iphathe yam sibala ilizwe lati ingajika lube ngcono lube lesithunzi lakwezinye izizwe ma kuthi kukhona lokhu abantu abakusolayo-ke sebengaqala-ke lapho ukukhuluma ngoba abanye bezobakhuluma bayigxeka bathi ye uChamisa bahluleka ngelizwe lokuba liphathayo angazi ukuthi baphatha kuphi oChamisa ilizwe labo basafuna ukulithatha ezandeni ezimbi sebekhombisa ukuthi mhlawumbana ungalithatha belibeka esimeni esingcono so mina ngiqeda abantu bakithi bonke bebereiste bonke bayovota bonke nje ngabe kuyangami bevotele lelo phathi lelo qembu lelo elaboChamisa lelo bone ukuthi umehlungeke kube khona sesingaqala-ke manje ukukhuluma hayi manje ngiyabonga kakhulu
ngiyalikuyelela kanye nabalaleli bonke nginombuzo omkhulu lani ukuthi khonokho kwenziwa ngalezikimobile registration yakuleya abafunele ukuvotisa amasinkwa abantu abafa kudaleni khona ebhengenti yabo le khona behlulekane ukuthi bafake izindawo kuyerejistwa kahle ukuvota funa ukuqela ngakho yini khonokho mina ukuthi njeambathendi ngaba yini nje ngabakwazi ukumama lo umama lo omhlophe lo ongakhanyi ukuthi uvele ukhanadi kumbe umhlobo bani lo uyamsula vela kumsenzi ngibona kathi ngibafuna ukuzagcina sekevotisa nje abantu nje abayeke namafoni wonke besilekani kuyavotisa abantu siyafika kuyarejistisa abantu siyafika lapha yikho lapho engibuza khona ukuthi lokhu kungasisiza abanye abezwayo abakuzwisisayo khona ukuthi kwenziwa kanjani hayi mina ngikuthembe lokuba registration lo yena nje sebefuna ukuvotisa amasenkwa afa kudala njenokhula indlovu wenkayo yesikhubukhubu njani kadala
studio 7 ngu-Allen Nyati okhulumayo ninjani nonke balaleli bakastudio 7 hhayi mina ngiyaphila ngilana egoli ya yezwakala imibiko yonke ekhulunywa ngabantu besizwe sakomthwakazi Zimbabwe abesizwe sikamthakazi hayi abayimi lo mqondisi yiko umqondisi uzama ukukhipha abantu egidigi kodwa abantu abakuboni baleke belandelelana nabantu basempumalanga abangamashona abangasi izwe hambe mingaki iminyaka amashona eleke edlala ibhola egrawundini edlala ngabantu basibulalela izihlobo basibulalela izifuyo basibulalela kuthatheka lo mhlaba lapho esikhona waphinda bazothatha izindawo lapho esihleli khona sokuyibona sebehlele bayabusa lapho esihleli khona kodwa konke lokho asikubona sihleli siphethe sithi umqondisi akalungile kahle kahle sifuna ukubushwa kuphela ngokushaywa ngezingodo njengoba basibulala ngezingodo kanje esishisa abanye abantwana nengane zifakwe engigeni zigigwa zibhekile ngamehlo lamhlanje umuntu yazelekethe umqondisi akalunganga abantu isizwe sikamthakazi akhe sivuke nini ilizwe kaliqunywe leli akuse komthakazi abantu beke bephume emnyameni ngaphandle kokuthi lizikhiphe lina bantu bakamthakazi emnyameni umqondisi uyakhanyisa uzale sibane kodwa lesi sibane abantu bafuna ukusicima bona basithela amanzi
lawo-ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu angelani lokwenza le studio 7 elisithumele nge-WhatsApp unombolo ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika, idale elithonisa umvukela kazibandlela umnyaka odluleyo lithi lizacela owayengumsekeli kamongameli wele Melika uMnumzana Mike Pence ukuthi azofakaza phambi kwalo. Abalandeli bakaMnumzana Donald Trump owayengumongameli wele Melika bavuka eseganga bayangena ngamandla esigodlweni seCapitol Hill besithi kubhengulwe impumela yokhetho. Yena uPence uze wavuma ngempelasonto ukuthi uTrump mpela wayefuna ukuthi abhengule impumela yokhetho esithi kwakungalunganga ukuthi akwenze yikho wala. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lolandela izombusazi wele Melika unkosikazi Priscilla Ndlovu.
UTrump uMike Pence osokumenza ukuthi aphumele egcekeni yikuthi kulabantu abavela ehofisini kaTrump ababesebenza loTrump ababengama-staff sikaTrump labangabakhe ababesebenzela yena uPence asebekhuluma amaqiniso. Kodwa nxa wena ungumuntu uPence ukwazi ukuthi abantu bami sebekhuluma amaqiniso uyabe usaphikelana. Okunye la yikuthi la kulesifiso sokufuna ukuthi abe ngu-next president. So uyazibonela yena yedwa ukuthi ngiyekela ukukhuluma iqiniso abantu bazahamba bengibuza ngendaba leka isoziphele. Lanxa engaphumela ngegcekeni nje ukuthi uphumele egcekeni obali ukuthi ukhanye ukuthi silungumuntu osetshintshile isimo uthi uTrump ye wayefuna wazama kakhulu ngemizamo eminingi ukuthi aguqule ama-election esaba ukuthi angayelikhuluma iqiniso kuzama samkhathaza kusasa. Mwana nganikho okunye kumenza ukuthi aphumele egcekeni ngoba la ufuna ukuthi ancintise. Nxa ngaphumela egcekeni kuwisa uTrump i-competition izabancane. Yimicabango yami le.
Siyabona ukubana bathi kuyayenzakala ukuthi uzancintisa njalo kukhetho. Akusoze nalokhu kumenza ukuthi anganqobi.
Trump uzimisele ukuthi uzancintisa ukhetho. Enye into esimele siyicabange lapha sikhangele sihle kuhle ngoTrump. UTrump uphele wina kuqala i-election. Esikuthi wayemsu wayelezici eziningi kakhulu ezetheswa ngabantu omama bemethesa ukubadlwangula esitshela ukuthi ena ngama ku-Fifth Avenue e-New York adukula umuntu abantu bamvotela kuphela. Kuzwakala ukuthi uTrump wayeqhilibezela ngama-taxis eqamba amanga simuzwa ezikhulumela ehleke izilima esenza konke ethethisa abantu ekhanywa nje ukuthi vele ngumuntu owayele mbeko engekhoyo ekhatshana abantu bamvotela kuphela. So isona lesi sizathu sake sokuthi wavotele njalo engcolile. Ngibona yikho kumpha igunya lokuthi lakathesi bona abana abantu abangivotelayo bazangivotela ngewine kuphela. Nokuthi enye into emenza ukuthi acabange ukuthi uzawina ikhona lapho okulama states njengabo-Georgia labo-Texas ama-states awe-South amaningi then o-Wisconsin lamanye laba bacabanga ukuthi bona sebeguqula indlela okuzabalwa ngayo amavoti ngenye indlela abona ngayo ukuthi ubona ngani angawina abantu bazamfuthi. Singakhohlwa futhi ukuthi uTrump okunye kumnika igunya yokuthi uTrump lamasapota. Bakhona abanye abantu abalaba abangaboni lutho ngokwenziwa nguTrump ngenxa yokuthi vele ingqondo zabo zikhohlakele. Bacabanga ukuthi uTrump bamvotela ukuthi khona ezalondoloza umbuso wamakhiwa ukuthi amakhiwa ahlale yiwe aphezulu. Yikho kubenza ukuthi bavotele uTrump. Ayikho enye into uTrump bazamvotela uzabona ukuthi nxa engahamba ayirana uwina ngaze akawina umhlaba wonke ukuthi abe ngupresident kodwa uzamangala ukuthi bakhona abanye abantu abazamvotela ukuthi ngasona lesisikhathi eqalisa ukukhuluma izinto ezimbi ngaye abantu bafaka isikhuni endlebeni bathi samvotela phela thina uTrump samthanda
unkosikazi Priscilla Ndlovu ngalandela izombusazo welemelika ubekhuluma ecingweni leStudio 7 esedolobheni leSeattle esigabeni seWashington State. Singakagqibi uhlelo lwanamhlanje ngesikhangele inhloko zezinye zendaba ebezikhokhela. Umkhokheli webandla le-CCC, umnumzana Nelson Chamisa, wehluleka ukuya kobulawayo ukuyakhankasa ngoba amapholisa ethwalise nzima abalandeli bakhe. Inhlanganiso ekhuthaza ukuxotshwa kwabokuza kwele South Africa. South Africa First ithi izasungula umkhankaso wayo ngempelasonto eHillbrow othiwa Operation Dudula. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje oluvalelisayo nguChris Gande. Abengenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela bulenjini ku-www.voaindebele.com. Asidibaneni njalo kusasa.